So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations. Abanye besola ubukhulu bequla ahambe lalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy. Ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokho ngokwegazi. So yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa wesaba ukuthi bazomenza lokho abamenza khona ngesikhathi encintisana loDouglas Monzora. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele Bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele ukuthi umuntu esebhadala 10,000 wena ohlutha le yifekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations. Abanye besola iqula ahambe lalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho lusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo engumgcini sihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Jaramba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba ixoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy. Ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokho ngokwegazi. So yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayala ukuvotela yena lowo baba. And then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zeZANU-PF. Ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokho bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba yema elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Yes, siyakwazi ukuthi abantu bebuye lapha besithi baya ku United Nations begcwele palm endize emchineni akade beyilonile from one company ethiwa iComulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indiza mchina yona leyo ibuye lo baba Mnangagwa kwela kula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipho Chiteta owakanyongono ukuthi hayi iZimbabwe is one people. Sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vela abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe iUS dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kokungasetshenziswa ama ruble eRussia lama yuan eChina ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulalele ubona bengabantu abengatsha ziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abesizwayo ukuthi bahambe
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo foreign minister o ambassador o representayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele speech sona esakhe ukuthi babe le engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment bathi amanye ama statistics akhuluma nge 90% ongela msebenzi so it's very wise ukuthi balete the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong we what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma iqiniso sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west is wrong lok la lok so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lathi ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizubaba uRamaphosa la ngathi yathinta indaba yangkhona sezubaba uMbeki ekhuluma ngakho
Hello-ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika e-Ohio. Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bake elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla leZANU PF lehluleke ukungenisa impehla ibandla leCCC lenelise ukuvimba ibandla leZANU PF ukuthi lithole inani lamalunga edalele parliamente angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama structures uChamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla leZANU PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubeka lingelangatsha
uChamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi wesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisiwa abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi oChamisa babusa lokhu esingathi thina ngokuthi umuntando kayiphikiswa kushamisa umuntando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uthamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokho abamenza khona ngesikhathi encintisana lo Douglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uthamisa last time beze beye ku Congress wadliwa ngu Douglas Monzora yiyo nje into elokise ekhanda lakhe uyesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo kodwa thina akusimangazi lokho ngoba siyazi nje ukuthi uthamisa vele ayikho indaba yakhe usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana lempikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje so siyazi nje ukuthi kona kuphelile ngothamisa
abanye bathi kukungabi lengatsha kumba ama structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho ukubona njani wena
vele uthamisa ukuthi adliwe kuma election kwavele kusobala sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi eze party nxa ungalazo kwehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ebandla lakho kuzo zonke indawo siyakwazi ukuthi uthamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo siyazi ukuthi ama police station ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo so wezobafaka njani ina ngalazi ngathi so siyakwazi ke lokho ukuthi kuyiko kwenza ukuthi adliwe ngoba we vele engakulungiselanga lelo khetho izanto yayililungela ukhetho yayila abantu kuzo zonke indawo uthamisa wengelakho konke lokho uthamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu beZimbabwe kulokho abakuzwayo ngenxa yama-sanctions la enzelwa abantu baseZimbabwe uthamisa okwakhe nje ukuthi yena athatha imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente kangeke atshintshe lutho uthamisa siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uthamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency bahamba kanje kule iward kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke lezo ndawo so sokusitsho ke ukuthi kwena kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uthamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho
lo ke ngumnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanyamazwe. Iningi lazo zilubhekisa kwelebhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies ukuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwelebhilitane.
Iningi labafuna ukuya phetsheya selilahlekelwe zimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. Ubonqube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
From December excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu. Isikhathi sichithilwe ama documents aza expire yazini yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba ze Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuye eBrithani nguJean Phiri owakhuluma lo Nunu wayethi umele abaqhathi
ngaqala ngikhuluma lo Nunu ununu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi. So ngimtholele ama documents ami wonke and then ngibeke le mali engange 3000 pounds and then ngakwenza lokho, ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kanoni yayingasangeni. Ngihlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ngiqhubane lo nunu osehlala eBrithani okuthiwa umina baqhathi yena uthi cha kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazivuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers, ngazikhethela mina engangifuna uhamba ngayo and ngithese ngikhethile. I did refer, ngarefeya, but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them, ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency.
Kwaphamanise
kwakulomuntu umuntu akhona wathi unama-COS wasesithi khokhona abantu babhadala but umuntu akhona kuthi jwaye ngasenawo. Namanje my brother ngimfonele feni ngathi hose mina bengigula sirasi ili bengidumba umzimba wonke nje ehlukele ne-BP anginamali okwamanje. I can even send you my bank details. Anginamali ngisayidinga imali yakho.
Kukankila laba ababuya kwele Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasenamsebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisa Dube ngomunye ongasenamsebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela ireythi yeholo kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela ireythi yeholo. So ubone ngani bekulesimenemene asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube weCastle Cay noRichard Brithani uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengisele ilokhu zenu ama-certificate bayabuya khona la bengasela ama-shift sebexwayisa ukufona around ngicela i-shift ngicela i-shift but umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esethi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le yifekhi le uza kubhataliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 wohle ukucabange kuhle kwena lokho.
Uhulumende wakwele Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bengabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwele Brithani Home Office kuyalile ukhuluma leStudio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhlaka 11 ngenyanga ezwayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kuma council amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezwimba. Iphephandaba lobulembe lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abesiphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uthiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Thank you.
7, Studio 7 linjani. Siyaphila, siyaphila kakhulu. Nangikhala ngalo ndoda lo esadiki lo man of the mission, lo ndoda lo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama-results ebenjani nokuthi abantu bebe-expect ukuthi kuwine bani kuphume bani. Uyabona sho ukuthi wonke la amazwe la akhona alama-opposition party, opposition party ingadliwa tho ukuthi kumele bayale phela. Yinto abayichasisayo besadiki kusho ukuthi noma ufana i-South Africa, Mozambique, Zambia konke ma kungawini i-opposition party kungawini lokhu manje i-ruling party kumele bayale bethi winanga ukwenza ukuthi into phela bayichasisayo le abakhuluma into straight bengangumini la
ukuthi umnothe lezithuthukela mina asizwe ngaye kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela nothi yena ukuthi asuke lapha hamba eJohn Pitcher emhlanganweni ukukhuluma into engasiyo kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la bezosebenza ama industries evuliwe la so ilizwe zelile imali yalo yikho ukuze sibone ukuthi amnothe nesizwe ngaye kulumisa kutshela abantu kumtyo ngasiyo akusikho lokho akukhulumayo kahlekahle bathathile izwi leli njengebhizinis labo that's why bevula ama-passport office indawo zonke lezi bavulela ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali babuye lapho bazotshiya imali amabhoda batshiya imali ama-airport bazobhatala ii-school fees ezidurayo babhatale lezibhedlela bebhatale imibheda bebhatale ama-ambulance bebhatale yonke into akula nto angabhatalayo lapha elizweni yonke into esiyimali libhizinisi labo lokhu berobha abantu kuthiwa yelizwe wathiwa decent that yonke into leyi kungahlonipha abantu abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume kufanele ukuthi kuzwe bona yona into abayikhuluma ayiyo right kuphela after 5 years berigama election besuka betshela abantu ukuthi bawinile konke lokho yekungahlonipha abantu kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele bekulungise ngoba kuzalungiswa ngabantu ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise abantu baza kulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa iphumi lomadoda
linjani balaleli be-studio 7 ofela iqinisa lo okhulumayo hhayi umuntu uthethe incube uvunyelwe nje ukuphupha noma kusemini umuntu uyaphupha noma kusebusuku uyaphupha noma engaze iphuphe ezulwini nje hhayi uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha yilungelo lakhe lokuphupha umuntu ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-amerika kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho awushaye phansi kwasho unquthule ayikho into ezobuya nomnankago ebembekayo khona manje seze kwaba wesi ngokudla ama-elections omuntu owinile asithatha wafaka angathi wuye owinile ngokwaqhwaga hhayi ushaye phansi fithi ncuba ushaye phansi ma kuyukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankago akukhona ozozanakho hhayi hhayi cabanga kahle baba hhayi ukuba ukuthi ingcwethi yezepolitiki hhayi akubonisi lokho kubonisa nje njengomntwana oku-grade 1 ma ngabe wenza kanjalo umnankago angeke azaze aze nanix asibheje noma nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithenga ngayo abantu mina ngithi ngakunika yona ayikho ndiyothi into ezobuya nomnankago kuzoba nalo ubaba lwabathi nguchabango lo baba uyishaya nxa zombili uyishaya imuve ishaye phambili lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-triple C ngaso sokho isikhathi gxeka uchamisa kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election into ama-election ahambanga kahle ama-election benomkhonyovu phakathi nabantu bayi-triple C baboshwa abantu be-triple C bagcwele emajele akakuthi vulokho wasitshela wathi ye amakhosi avumanga amakhosi yiwaphi la amakhosi angavumanga ngoba lento yabuya yalungiswa kahle ngoba nina ichabango nguwo ohambe phambili ufuna ukuthi kungangeni ukuthi uthola indlela yokugxeka hhayi wena baba hhayi urongo
wena Studio 7 siyabonga umsebenzi singele abalaleli kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi beyikhulumela izanu ingani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besehluleka ujoseph juma bayakhuluma nje ngokwasemsebenzini hhayi ukuthi bakhulume ukuthi amazimbabwe azaba lethemba lokuthi izanu p f government yabo lo mnankagwa upresident wabo ikhona into abazoyenza beyenzela amazimbabweni ayikho 40 years is too much ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu konke osithembiso nyoni bathembisa abantu yeso vula amakampani koBulawayo ayikho into ezoyenzwa izanu ezilong ezibesabamba ukukhetho ngenkani esabamba amazimbabwe ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapholisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezanu ngoba amazimbabwe nasibe abafakayo kwezokukhetha ukuthi ngabe kuthiwa bathi babusa nje bavotelwe kodwa kusala ingane ezimbabwe izohlala ihluphekile.
ngile as long as izani PF ngazangiphuma embusweni into engakukhulula amaZimbabweni free and fair election khetho umthandayo bayi triple C ibadlile bebhumani bezani ngoba vele ngiyeke ngi free and fair bethi badle i triple C bezani ngayiphi i campaign
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazo studio 7 ngifuna ukuthi ngiphikise ugawule lo ezugawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi ukugawula ukukhuluma uthi bathu khethwa luhambanga kahle bavumelana ukungena laphana laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wena wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke kobulawayo emathebeleland north kanti bayenza kahle bafaka laroba ku-presidential ikakhulu yikho lapho laroba khona leroba uChamisa wena gawuli okhuluma yimuthulani Ndlovu kondunu sikhobokhobo
siyabonga studio 7 siyabonga studio 7 cela u-president wethu Emmerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama-pothole khona ngapho eNew York asitshele njalo ukuthi uke weza yini kunuka amasiwethu khona ngapho akangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimoto zihamba zithelela ngapha eZimbabwe sithwele nzima amanzi ayahamba amanzi akhona akaze ebuye abuye nuka abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasala unuka kuphela isiwethi kuphela ngamanzi angkhona uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo even nanxa umuntu egadindiza mthini ehamba nje phezulu ngezo sokunuka isiwethi awusukwazi ukuthi usudlule eZimbabwe akayangeki yini yena amazona lawo angapha ephucukile sitama yamazwe aphucukile lele letokoza lingaphucuki kuyini athi inxa yezalo PF yena kuphela ukukwanisa ukuthi kuphela afaka amapolisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo esenzalo sithwele nzima ngamapolisa sithwele nzima langezalo PF indlala vele isitshaya nje sithwele nzima amagetsi ayahamba ngapho wayethi lingabona ukuthi inyama nxa sibona emafrijini simfonele kodwa lezo numbers zakhe kazijiyanga wayengasinika iphone numbers zakhe lezingase simfonele yaphe ukuthi inyama siyibona so yena kayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga kayekele kungena abafana abancane bebusi
Jojo 7 njani sakazwethu siyabonga umsebenzi womdlanga elisethulela wona bakithi sesikhathele thina ngendaba zezalo PF wena malaki angikwazi ukuthi ungubabo njani lawo ungakuthi amapholisa abopha umuntu olecala icala lakhona lihlala ku-triple C kuzanu PF alinamacala khona ngapho lagangade umuntu lina kukhampeni eHarare azange akube lo muntu obotshwe lapho umuntu otshwaye imoto alimgangadile kodwa i-triple C ihambe isavusela amacala ukuthi mbe mhlawumbe lathi sasingakazalwa amacala akhona khona evuswa namhla ngoba sokudlula amavoti akele zamubekele abantu bekhululeke sesisesaba nalokhu zemakhaya ngenxa yokuthi uyafika ekhaya mhlawumbe ukuthi uyalokhuzela uhlubotshi ngoba sisakwazi vele ukuyikuthi ikuphi akeleyekele ukuhlukumeza abantu kanti manje la wina la winani lihlukumeza abantu amaphoyisa vele azikhuluma ngamaphoyisa ngathi amaphoyisa ukuthi amaphoyisa abopha umuntu olecala ukukhuluma ngamaphoyisa into esezinatha ontshengwa ezibhema inyawo phele ecristal kanti kukhulunywa enyuzini vele khonapho ukuthi amaphoyisa ezimbabwe asebhema untshengwa adlile ekhuzeni anatha untshengwa abhema icristal abhema inyawo amaphoyisa khona asonto ngasiyona naleyo thini libanika ama 50 cents ukuthi bethenga inyawupi ngemva kwalokho sebe siyabopha abantu abangalacala ake lizame ukulungisa izinto aliyangeke linanxa kuhlaka kuphumelisa kwenzeka ukuthi abantu abathile bayabotshwa abe nabantu bengabotshwa labo funa ukuzenza kanti thwala iziqhwaka lapha akula bantu abakwazi ukuchaya mkhafe bekubambe bekuchaya bekuthengisa indlela ngoba khanye layo ikhanda akho libukelile liyavuka
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki Kwezemelika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kuluhlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans. Usekelo lukaTrump luya luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye abalesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezanu PF lingangeni si impehla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.